Amanga SCC kulindaba anje umhlaba wonke ku opposition kuyaba lama opposition parties amaningi amanye elama seats amaningi amanye elama seats amalutshwane uzathola ukuthi njenge parliament ye Zimbabwe i opposition kule MDC MDC alliance kula SCC yena lengenisa abantu khathesi kulo mliswa kule 3 inhlanga eze opposition kodwa ziyabumba ana phezulu kube loyedwa onguye okhokhelayo okuthiwa ngu leader of the opposition yena lo muntu nqa ese parliament ulaloko akuphiwayo ule izinto zokusebenzisa aziphiwayo asikho kweZimbabwe kodwa ungahamba eSouth Africa i parliament yabo iyabi labo o EFF ababo Julius Malema iyabi labo DA iyabi labo inkatha iyabi lama parties around 11 ama parties alama members of parliament kusingabali ANC ebusayo wonke onawo ongu 11 alengqungquthela yabo onguye okhangelwa nguhulumende weSouth Africa njenge leader of the opposition lo muntu nguye oyabe elama member of parliament adlula bonke eSouth Africa i-official leader of the opposition ngowe DA kule mhlangano ayenzayo lamanye ama parties alamalunga eParliament aphikisayo yikho kwenzakala eZimbabwe ibandla lesisifika likufuna ukuthi lisebenzele le MDC opposition siyakwazi njalo lani bantu selikwazi ukuthi abafuni kodwa ubaba uMonzora ulalo lelo lungelo elokuthi njengomuntu olame members of parliament angu 68 under MDC alliance ECCC ile 19 kube sokuba le independent eyodwa nguye i-official leader of the opposition abakhangeli ngoba nguMonzora abakhangela ngokuthi ibandla elilama member of parliament amaningi ngubani kungaba kusasa sokungubani noma sokungubani nguye oyabe senanzelelwa njenge leader of the opposition ube abe sesiba lezopho ke lokuthi asebenze lamalunga wonke awe opposition ukuze baphikise kuhle uhulumende njalo futhi ukuze bancedise kuhle uhulumende ngokuba yi-opposition asikho kuphikisa kuphela lokuncedisa kuyancediswa ngakho kule caucus eyokuthi kukhanye ukuthi ama-members of parliament aku-opposition asebenza gadalala yiyo leyo ubaba uMonzora ayithungamelayo njenge-official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali amafueli ahambelana lalowo msebenzi kuyamele akwenze bayafuna kabafuni abe-CCC bale 19 members of parliament MDC alliance ine 68 okusho ukuthi yona le elabantu abaningi yiyo epha umember or epha opposition leader ngakho abantu kabathathe nje isikhathi sabo baxhwayisise ukuthi kusebenza njani lokho okukhulunywa ngubaba uMafu ukhuluma ngama committees amancane thina sibala sokufika phezulu khonalo kuyafanana lama ministry uminister nxa esengayala ukuthi kulo president angithi uyabo le ministry lale kodwa phezu kwakho konke kulo president.